sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezako sihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 30 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Ukugugudeka kwedola leZimbabwe kumbe i-inflation ngesiNgisi isikhwelile isuka ku-191% yaya ku-256%. Ibandla le-CCC lithi selimangalele amapholisa e-High Court phezu kokwaliswa kwalo ukwenza umhlangano e-Glenora kusasa. Amapholisa athi owesilisa odubule intombi yakhe wayibulala eHarare izolo unathe ijefu namuhla laye wafa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukukhuphuka kwentengo yezinto ngomnyaka kumbe iyeonye inflation ikhwele ngesilinganiso esesabisayo isuka ku-191% ngenyanga edluleyo yaya ku-256% kulinyanga. Lokhu kwaziswe lugatsha lwe-Zimstats lona oluthi umuntu oyedwa usedinga i-24,479 Zimbabwean dollars ngenyanga ukuze ephile kuhle. Isikhulumeli senhlanganiso yabathengi i-National Consumer Rights Association uMnumzana Efidlela Ncube uthi lokhu kuveza sobala ubunzima abantu ababhekane labo.
Okuqala nje kusho ukuthi ezomnotho zelizwe kazimanga kahle. Umnotho uyadilika kawumanga ngendlela efaneleyo. Okwesibili kusho ukuthi abantu abaningi kulawa izolo akade besenelisa ukuthenga izinto zona lezi ezilutshwane namhlanje kabasenelisa ukuzithenga. Kusho ukuthi imali kayisathengi okwedlula lokho ekade yikho khona izolo namhlanje isiwile kakhulu. Ngakho-ke impilo yabantu isinzima kulalokho ekade yikho khona izolo.
Kahle kahle nxa sikhangela labo abahola ngedola leZimbabwe kutshoni lokhu kibo kanye lakulo idola leZimbabwe eliqhubeka lisadalala nxa liqathaniswa ledola leMelika.
Idola leZimbabwe ngumdalo nje yizibi ezingafanelanga zibe khona. Yilo elixotha imali eqondileyo. Akusoze kube labantu abavela ngaphandle kwelizwe bezoinvesta besaba phela yona imali engathengi lutho elokhu iphela isiba liphepha nje. Okunye-ke njalo okuqakathekileyo ukuthi sikhangele indlela abantu abahola ngedola leZimbabwe impilo yabo engakhona. Kutho ukuthi angeke bathenge lutho, angeke bangene esitolo bathenge lutho, angeke babhadale i-school fees. Sikhuluma nje namhlanje abantu behlulekile ukubhadala i-examination fee, behlulekile ukubhadala i-school fees, behlulekile ukuhamba ukuya ezibhedlela. Bonke abahola ngedola leZimbabwe izikhathi ezinye kufana lokuthi kabaholi. Ngoba imali yakhona nxa beyihola besiyathenga izitolo kayisathengi lutho. Yikho uyi-inflation ekutshoyo namhlanje.
IZimstats ithi umuntu oyedwa usedinga imali yeZimbabwe engange 24,479 ngenyanga ukuze aphile kuhle nelise ukuthenga zonke indingeko. Lina ngokubona kwenu nxa sesikhangela umndeni owodwa ungaba udinga mali ngenyanga?
Umndeni owodwa udinga imali ephindwe kathathu kulale ekhulunywa iZimstats. Le ekhuluma iZimstats kayithengi lutho, angazi ukuthi kuthatha ngaphi, kuyafana lama-figures wona le wakhiphileyo awe-census. Ilahleke kakhulu. Abantu umungamuphi 24,000 ukuthi aphile labantu abakhe, laba abaqambayo abathi umndeni wabantu abahlanu, yibapha abantu abahlala bebahlanu vele. Akukho lokho lokhu besebenzisa isikali samathiwe sakudala esasisebenze bathiwe naye labantwana abalutshwane kungela-extended family. Thina siphila kanzima. Nama-extended families silezintandane sinakho konke lokhu okubuhlungu esimele sikwetshate. Ngakho-ke imali beyincane kakhulu nxa uqathanisa lalokhu abantu abafanele bathenge ngakho.
umnumzana efidlela Ncube ngohlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association. Ibandla le-CCC lithi selicele inkantolo ye-High Court ukuthi ingenele ngemva kokwaliswa ngamapholisa ukwenza umhlangano wokuthakazelela ukunqoba kwalo kuma-by-elections eGlenora kusasa. Amapholisa eHarare alovele umeli walindawo ePhalamende umnumzana Wellington Chikombo emazisa ukuthi kasoze awuvumele lomhlangano ngoba ibandla lakhe lingalandelanga umthetho kusicelo salo. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Osterlosi Siziva uthi isebekhangelele ukuthi i-High Court ibavumele ukuqhubeka ngombuthano wabo.
Siyatshengisela ukubana eZimbabwe sokulomthetho we-ZANU-PF, lo mthetho wabantu bonke beZimbabwe jikelele, okuyinto esingayikhangelelanga. Yikho sihambe emadala ukubana-ke silungisise indaba yokubana-ke amapolisa kufanesetshenziswe-ke uku-achieve amapolisa lo mthetho which are designed to thwart democratic space. Yasonto esiyikhangeleleyo, sikhangelele ukubana-ke amapolisa kufanele-ke eme njengokutho kwebhejabu ukubana ngabantu abomele umthetho bengabomthetho bemalabantu. So yikho-ke siye madala sikhangelele ukubana-ke uget redress from the High Court kuze siqhubekele phambili-ke ngerali yeklero.
Likhangela ukuthi ihluzwe nini lindaba?
Sikhangelele ukubana-ke namhla lingakatsho lisabe siimpendulo ye-High Court. Xa singayitolanga-ke saqhubekela phambili ngoba siyabazi kwenza kwabo abaezanu-PF babenza njalo kuma-by-election. Their objective ukubana-ke bedimobilize abantu nokudisrupta uku-organiza lokumobilize ukubana-ke irali nxa isyenzwa kungabi kulabantu. Kodwa-ke into evezakalayo kubana lokhu akaze kusebenze, angeke kusebenze, njalo akusoze kusebenze ngenxa yokuthi sikuno i-leadership that must lead the struggle forward. So abantu abasoze-ke baqanjelwa amanga ngokubana-ke hayi irali azingelabantu ngenxa yokubana bayenze all this kind of chicanery ukubana-ke influence ilothe now.
Wona amapholisa athi kukhona elingakulandelanga kusicelo senu sokwenza lomhlangano, ukuyini kahle kahle nxa elichasisela?
Kuncwadi yabo ngabasibanga ikhosi sekhosi ngoba it's very bizarre ukubana bethi alilandelanga umthetho wemoga besithi sokufanele simirali yethu abakwanisi ukusikhiphela ukubana ali-aplaya kuhle lapha noma ukuthi alenzanga kuhle lapha. Sikomplayele nomthetho wemoga ngoba siyawazi lathi silabantu abasincedisayo amalowa endabeni zethu zamapholisa sonke la. Kodwa-ke we know ukuthi se-political changes ezayizanu-PF ukubana ba-influence amapholisa-ke ukubana-ke besincindezele ikakhulu-ke kuma-program ethu ama-ebetities ngoba bayethuka. Kodwa bayenza njalo le maphandleni ngoba bayethuka ukubana i-CCC bebengakhangelanga ukuthi i-movement ezakhula loku-embreswa ngabantu ngendlela embreswa ngayikho sebesebenzisa imithetho abayithatha kuye-Douglas Smith isisalwa labamhlophe.
Umnumzana Gift Osterlosi Siziva ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Amapholisa athi owesilisa odubule owesifazana ayethandana laye eHarare izolo wafa uzibulele laye namuhla ngokunatha ichefu. Utafazwa Russell Murengwa obele minyaka yokuzalwa engamashumi phose amathathu 29 ubedingwa ngamapholisa ngemva kokudubula uSamantha Rubimbo Zapata obele minyaka engu 28 izolo esithi wamalelani. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi bathole umsolwa efile eGletwin izolo ebusuku njalo elompopo adale ngawo icala. Abanye osomabhizimusi bathi bavumelana lenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association yona ethi ukudula kwenhlawulo yokupaka izimota sokubulala amabhizimusi koBulawayo. Lenhlanganiso ithi inkampani ephatha lomsebenzi e-23 kumele ibuyisele lomsebenzi kumasipala, yena ethi kumele abhatalise abezimota idola linye kuphela ngosuku hatshi ngehola. Sixoxelo somabhizimusi umnumzana Alec Ndlovu.
Thina sibona sokusixotshela ke amakhastoma ngendlela yokuthi idola ngehola imali ephezulu. Into ebuhlungu kakhulu yikuthi ungapaka imota uhlawule idola ungene esitolo enxesithi okwemzuzu engu-10 uphume uyepaka kwesinye isitolo okwemzuzu elithumi futhi uzabe ulokhu ukhipha amadola usiyaqeda ukuthenga ukwenza edorobheni uzabe uphelelwe imali. Ikhosi kubona ukuthi i-council kusamele ukuthi ngabe ihlalela phansi khangele kutsha lolu daba.
Ukusilela kwamanzi khona kuliphazamisa kanganani?
Amanzi impilo baba Nkomo, impilo angeke ibe khona singela manzi, akuphileki singelawo, ikakhulu kuma urban populations lapha abantu esihlala siminyene ngendlela yonale esiyinanzelelayo. Ukuhlanzeka kuqakatheke kakhulu edorobheni, kanti njalo sinanzelele ukuthi izambuzi ngendlu ngendlu kumele zihlanzwe, kumele zigeziswe. Sikubona ke lokho sokuze kusiba lo mthelela wokubana ezemfundo zingaze zaqhubeka kuhle, abantwana sebexotshwa ezikolo bebuyiselwa emuva ngenxa yokuthi kakulamanzi. Yikho-ke kuqakathekile ukuthi-ke ngabe udubo lwamanzi lolu luyalungisiswa, uBulawayo lezakhamizi uhlale kulamanzi. Okunye okuphazamisa izakhamizi-ke ukuhamba kwamagetsi. Amagetsi lawo aseludubo sibili olumangalisayo.
Umnumzana Alec Ndlovu ngusomabhizimusi wakoBulawayo oyisiphathamandla seBulawayo Vendors and Traders Association. Sizakuzwa okunengi ngokukhulunywa yinhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association kuhlelo liphuma le ndaba.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Langlelo amshweshwe
Langlela nampaba fobembula
Langlela ntwandwe.
Kweze maphandleni izakhamizi kwezinye indawo zeGwanda laseInsiza zithi seziphandela izifuyo amanzi ngoba amadamu amanengi esesitsha, kanti lazo sezihamba imango emide ukuyadinga amanzi okunatha. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Lingali tshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lonumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamuzi eBulawayo Progressive Residents Association. Sixoxa ngabakwethulele intatheli zindaba emhlanganweni ababelazo ngolwesihlanu.
Ukukhuluma ngolutho ngalizama ukulungisisa kasiyonto yosuku lodwa. Ngakho ke imibiko lesiyethulayo iveza imizwa yezakhamizi ngezinto ezimbalwa eziza kuthi sizethule kathesi. Kukhulunywa kakhulu ngezinto eziyisikhombisa ezigoqela amanzi, ama-rates, i-city parking ekhona koBulawayo, ukuthengiswa kwezitandards ezindlu, ukubuthwa kwezibi, ugetsi kanye lekhala, i-continuous assessment learning activity le esihluphe abantwana labazali. Okokuqala ke ngendaba yamanzi, izakhamizi zakoBulawayo zikuvezile ukuthi ukuvalwa kwamanzi azikuthakazeleli ngenxa yokuthi kugcina kubangele ukuthi kube le mikhuhlane eqhamukayo. Siyakhumbula ukuthi endaweni yeLuveve kuke kwaba lodubo lokuthi abantu bagcina beswelakala ngenxa yokugijinyiswa izisu umkhuhlane obangelwa yikuvalwa kuvulwa amanzi. Ngakho-ke izakhamizi zakoBulawayo zikuveza sobala ukuthi ukuvalwa kwamanzi khonokho sokukhona kwabo 24 hour 48 hour kubangela ukuthi izakhamizi zicine zehlelwe yimikhuhlane. Siyakwazi ukuthi sikhuluma nje 17 lowat 19 iphumla north le phumla old kuye waba khona ukuqhamuka kwesihudo lakhathesa abanye abaphilanga ngenxa yalo khonoko ke kunanzelwe ukuthi kubangelwa yikho kuvalwa lokuvulwa kwamazi ngemva kwesikhatshana ngoba izimpompi lezi zayo sezirusile kwezo sithi rusiliana ke isifinyelela ezindlini zabantu abantu banatha amanzi lawana abe engasalungelanga impila kahle ikho ke izakhamiza kobulawazi kuveze sobala ukuthi nxa sikhangela ukuvalwa kwamanzi kungangcono isithi council ime ukuvalwa amanzi lawa kungangcono kwehliswe mhlawumbe ipressure kuma valves ngale ukuze ezindawo zingatholi kodwa ke abe khona ama piping kuze ama pipe la ngaru zibe sezisitsha ukuthi lokhu kuqalise ukuvalwa amanzi ngathi water shedding izimpompi ezidabukayo ziba nengakhulu so ziyakhuthaza ukuthi kungaba njani ukuthi kwehliswe ama valves kodwa kungavalwa completely kusale ezindawo ephuma kwezindawo ngwela singaphuma ntambama kumbe usuku kodwa ke kungaze kwavalwa ngoba khonkana sokuzadala inhlupho ezinengakhulu sikhona apha emanzini abanye kuzwakala kuyikuthi sebethathwele izimpahla ngenxa yokuthi kumbe sebevalelwa amanzi nxa ke besehluleka ukuthi babhadalele lawo manzi so yikho abantu besithi kunganjani-ke njengoba lentengo yamanzi le sikhwele kangaka amanzi ahlale khona ezimpompini sihle sibambanise lama-rates khonapho uzulu uyakhala kakhulu ngesinqumo esithethwe yibulawayo city council ngoba uzulu kazangatshelwe siyakhumbula ukuthi ngomnyaka ka-2021 kuthiwe kusenziwa i-budget consultation ka-2022 izakhamizi zazikhuluma ngemali yezimbabwe izimdola akuzange kube le budget yenziwa nge-US dollar so izakhamizi-ke sezibuza ukuthi kanti le i-US dollar osokukhulunywa ngayo kuthiwa phose i-$30 emalokitshini lawa ayonentshonalanga bayithethe ngaphi ngoba bekumele babuye bethwele esingathi yi-budget ka-2017 no-2018 eyayizaba umkhombandlela ukuthi sithe sicina nge-US dollar bekubhadala imali engaka kodwa kathesi kathi sebefike njani kule abayiqambanga so izakhamizi-ke zikhuluma ngalokho ukuthi mhlawumbe licebo lakho city council ukuthi agcine ethathele abantu izindlu ngenxa yokuthi bangaka abazenelisa ukuthi bayibhadale leyo mali njengoba ikhwela ngolwesibili ngolwesibili so sikhuluma nje kuyona linyanga mbe kunyanga ezayo ziyabe zingafanani imali lezi ngama-RTGS kodwa izisebenzi labazisebenzayo bakhala ngokuthi imali abayiholayo kayikhweli ngeviki ngeviki njengalokho kwenziwa i-interbank rate so izakhamizi-ke ziyakhala ngalokho so ngumbiko wathi siwudlulisa lowo ukuthi city council awuzwe ukuthi izakhamizi zithi sekutshaye kwazwela kananzeleli ukuthi bekunani ukuthi kubuye kuzoqophiswana nge-US dollar figure ngoba i-US dollar figure leyi yiyo edetermine ukuthi izim dollar mbe i-RTGS figure izaba ngubani nge-interbank rate kodwa kusithi council wazenza isihlakaniphi umbe ziyatsho izakhamizi ukuthi usithi council uzenza yena ohlakaniphileyo ngoba nxa ebuzwa utshelwa ngokuthi basebenzisa i-interbank rate kodwa i-interbank rate yakhona ikhanya ihamba ngomhlubulo wodwa ukuthi kuyake kusuka kwizim dollar isiya ku-US dollar isuka ku-US dollar isiya kwizim dollar so khonoko bathi kakuqondise usithi council kabuye ebantwini
lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ebisixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilani.
Siyabonga Chris kodwa sixoliseke kini balaleli ngoba besithe siya kuhlelo lwemaphandleni sesilethulela lona ke uhlelo lwemaphandleni lapho Albert Ncube abika khona ngodubo lwamanzi eGwanda laseyinsiza.
Izakhamizi ezixoxele Studio 7 zithi amadamu amaningi asegcwele inhlabathi okubangela ukuthi engabambi amanzi ngemfanelo lalapho izulu line kuhle. Umnumzana Gabriel Moyo ohlala emawane kuwa 13 eGwanda uthi isifuyo sezithwele nzima ngodubo lwamanzi lolu kanti lezakhamizi lazo zithwele amagabha avuzayo.
Amanzi kunzima kakhulu elivini abantu bokunatha abantu kathi silabo anathwayo abantu sikwanisa ukuthi bangahamba ama-7 kilometers umthethweni inkulu to 10 kilometers so iindawo ezilamanzi zilutshwani kakhulu 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 hayi abantu amanzi bayawahlupheka she zona inkomo lo nyaka kusiyafika u-Okthoba hayi ziyathi kuswela utshani zithi kuswela amanzi udibo lukhona bekuthi abantu asilamali abantu bezazama ukuthi bayenze kumbe bakhephe imigodi benze ukuthi banathe izinkomo zabo kodwa kuyayi.
Amazwi kaMoyo agcizelelwe unkosikazi Matilda Dube wesiqindi seyinsiza.
Amadamu sagcwala ithebethebe akusela manzi sokufuna ukuthi ngabe ayasikudwa ngoba inkomo zingaswela amanzi akulanto elungileyo utshani bukhona sibile emadleleni but amanzi yiwaludubo amadamu ethu asegcubelekile besinxusa ukuthi ngohulumente yasi agebhe lamadamu akube lamanzi kutshone kube ngamagodi atshonayo okungamadamu konke okuningi sokuphoba ngamachibi akuluthi ukutshaka kuluthi ukugcwala.
Umnumzana Colin Spanda oyisakhamuzi seNtebe uthi iningi lezifuyo sezinatha amanzi alodaka khona athi uzifake engozini yokubamba imikhuhlane.
Siyabe sikhangela ukuthi kube la manzi ahlanzekileyo ukuze lezi nyamazana ma zinatha zinathe amanzi ahlanzekileyo lazo zibe lempilakahle. But uyathola ukuthi amanzi emifuleni lapha mbe ezifuleni aselodaka asengcolile ngoba ziyabe zinatha zichemela phakathi zibuye futhi zizonatha ziphindaphinda kanjalo. So zigcina zinatha amanzi ala emawemsi alengcekeza engahlanzekanga. So bekufanele ukuthi ngihambe kula madamu lapha azasupplya khona izifuyo ngamanzi.
Umnumzana Zwelithini Gabula wayisakhamuzi esiteze kwana North uthi izifuyo zabo sezicatha mahlayana ngoba sezidabula imango emide dingamanzi.
Enye ingozi ekhona ukuthi izifuyo sezihamba kakhulu ukuze ziyezuza amanzi. Khathesi amanzi sibila khona athenjwe ngumtshabezi river. Umtshabezi river wedlula eceleni kwegwanda laphana. Igwanda layo isiza xalisa kathesi ukubamba ke izinkomo zivalela ezibayeni. And nxa seziphuma laphana ziphuma ngama-pound fees angasoze eneliswe izakhamizi. Le kuhambeni inkomo zidinga amanzi zihlangana lalaba abatshontshayo inkomo.
Lanxa amanzi evele ehluphe eMathabeleland South nangukuphela lendawo isankangala lolu dubo ludlondlobale ngamandla ngo-2017 ikakhulu esiqhinini seGwanda South lapho kudubuke khona amadamu agoqelele egungwe lona elilokhu lingakalungiswa. Ugatsha olubona ngenhlelo zamanzi olweZimbabwe National Water Authority luthi udubo lwamanzi eGwanda South luzaba inganekwane kungensuku zatshwala. Isikhulumeli sezino unkosikazi Major Manonga uthi uhulumende phakathi kokwakha idamu lethuli manyange elizatholisa abantu bakulumango amanzi eneleyo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert ngohlelo lwezemaphandleni. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende weMelika. ELeSouth Sudan lihlaselwe indlala embi engakaze ibonakale kuleli lizwe njalo lidinga usizo oluphuthumayo. Abantu abanengi balakho ukufa esigabeni ezinengi. Isimo lesi sibangelwe izinto ezigoqela udlakela, ukuna kwezulu eledlulise amalawulo kuminyaka emine edluleyo elikhugule izilimo labulala izifuyo njalo latshiya inkulungwane zabantu zingela ndawo zokuhlala, ukusilela kokudla okubangelwe ukuhlaselwa kwele Ukraine ngele Russia kanye lomthelela we-COVID-19. Inhlanganiso yefemine early warning systems network kumbe iFuseNet yona elawulwa yi-USAID ithi abantu bakwele South Sudan abaphakathi kwezigidi eziyisikhombisa kusiya kweziyisishiyankalombili 7 to 8 million bazadinga usizo lokudla kusukela kuntulikazi lonyaka kusiya kumpandula. Kungakedluli iminyaka emibili ngemva kokuba eleSouth Sudan lithole uzibuse ovela kweleSudan, kuqhamuke impi edonse iminyaka emihlanu eqothule imbokodo lesisekelo kwaba lodlakela olubangele ukuthi abantu abanengi babaleke emizini yabo njalo behluleke ukulima. Kathesi sikhuluma nje abantu abayizigidi ezimbili 2 million abalamisi kanti njalo abedlula lampo i 2.3 million sebayaphephela kwamanye amazwe. Phakathi kwabo abaphose bangene kusigidi 700,000 sebephendukile kwele South Sudan njalo sebezama ukwakha kutsha kodwa akulula. Ngakolunye uhlangothi abayisigidi 1 million bakhukhulelwe imizi lizulu nyakenye. Abedlula ingxenye yesigidi 600,000 babhekane lodubo lunye lonyaka. Umnotho weSouth Sudan uloke usadalala ngenxa yempi kanti lezokulima lazo ziloke zingahambi kuhle. Lokhu kutsho ukuthi leli lizwe kalenelisi ukukhusela abantu balo. Ngakho kumele lithenge ukudla. Kodwa ukukhwela kwentengo lokusilela kokudla okuvame ukuthengwa kwele Ukraine sokudala ukuthi umumo wendlala ube sezingeni elibi. I-United Nations ithi leli lizwe libhekane lendlala elingakaze liyibone. Esebenzisa ugatsha lwakhe lwe-USAID, uhulumende weMelika uza kupha abantu baseSouth Sudan usizo olungena kuzigidi zamadola ezedlula ikhulu $117 million. Limali iza kuya ku-World Food Program, yona ezaholisa abantu abalambayo ukudla abedlula isigidi i-1 million. Uhulumende weMelika uzaqhubeka esimalele South Sudan phakathi kwenkinga zonke elibhekane lazo. Sizimisele ukuqhubeka siphathisa abalambayo emhlabeni jikelele okuyinto esenhliziyweni zethu. Enza njalo sizizwe sihlalisekile nxa abanye bephila kuhle. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Siyabonga lawo ke ngamazwi kavelikithi kodwa avela kuhulumende walapha. EMelika silipheke impumela yemidlalo yeCastle Lager Premier Soccer League. IHarare City ibele 0 FC Platinum 2. Black Rhinos inqobe iCranbourne Bullets nge 1-0. IBulawayo City inqotshwe iHerentals nge 1-0. Kuthi iKapsa United makepekepe Bora inqobe iWawa nge 2-1. Siziqibeke ngodaba oluse khasini lethu lapha kuFacebook udaba lweCommission yamalungelo eZimbabwe, Human Rights Commission, yona ethi isiphenya udaba lowezanu PF othe uchamisa kumele abulawe. Sizweke ukuthi lithini linabalaleli ekhasini lethu leFacebook lapha kulo Solomon Ncube uthi wena long live our president. Kuzoba lo Victor Mbido Maseko uthi wena kuphenywani kahle kahle ngoba lami le video ngilayo ezikhulumela ngomlomo wakhe waphinda warekhoda esithi no one can arrest me, I'm too much ZANU. Ubhekisitha Brian Ncube uthi wena ilizwe leli alithengiswe, mina ibhaya nginayo. Asazike lapho uNcube ukuthi uzimisele ukuyithenga ngemalini iZimbabwe alubana ithe kwathiwa iyathengiswa. Hayike bakwethu, sesifike emaphethelweni ohlelo kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ukugugudeka kwedola leZimbabwe kumbe i-inflation isikhwelile isuka ku-191% ngenyanga edluleyo yaya ku-256% kulinyanga. Ibandla le-CCC lithi selimangalele amapholisa enkantolo ye-High Court phezu kokwaliswa kwalo ukwenza umhlangano eGlenora kusasa. Kanti ke amapholisa athi owesilisa odubule intombi yakhe wayibulala eHarare izolo unathe ichefu namuhla laye wafa. Kwanele Mthwakazi likhumbule lukhona uhlelo lwezindaba kusasa lapho esilethulela khona ezokholo, ezabatsha lezinye inhlelo ezitshiyeneyo. Kwanele igama ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama.